akula abantu abathakazelela indaba naleyo, abantu basibukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi SADC ibe le ndlela zokujezisa laba ababe behlulekile ukupasa ke singathi imithetho eyayifakwe yi-SADC enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC, kutsho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake umnanka kutache ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa-ke ikhanyazana bakubandla le-ZANU PF batshaya ingqozu lapha bathi hhayi okhetho phela vele seladuma ledlula njalo kuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kubenza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hhayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho.
Daba yokungena kukamnaka kwayelani lo dispute ekhona ekhethweni, it's just a rotation now, bekuvele kumele kungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa ukhona bekuzavela kubuye eZimbabwe. Kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu, kwephulwa imithetho yeZimbabwe, kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution, kwephulwa la imithetho ye-SADC ama-elections, i-SADC ibingamfalelanga njalo ayifalelanga, njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele i-SADC sibatshoda umelanga lifake umnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman ophuma ekutheneleyo ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaniki-niki, abanye bame ngale, abanye ngale, njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhethwa kusazwakali. Kunalithini ngakhonokho?
Akulanto emaniki-niki. Ukhetho lolu lwenziwa phakathi kukamnumzana omnankagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lunokuphindwa iwo ama-presidential candidates abamele abhuqane ekhethweni olumgceke olu-free and fair. Njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye umkhokheli we-TCC kuphela, umkhokheli welizwe lonke, ungaphezu kwe-TCC, umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele, ilizwe lonke jikelele Zimbabwe.
Kodwa kuthiwa kathe sikasela bandla phela usemeqekele khonali katshana, so uyaba umkhokheli njani baba mkhona?
Ukukhokhela kudingi bandla, ukukhokhela nxa sikhuma ngokukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu. Ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo fana nokuthi awula kungabe lesibaya kungcono. Lapho esipho sikhona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke, ngakho lokho yibo ubukhokheli, ubukhokheli ngabantu, ubukhokheli ayisobandla. Nxa engavuka namhla efake elinye ibandla amela pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani, kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba amabandla.